Intethwa yimpishimposhi ngaba ngoza, umqisa kavulela umchilo wesidwaba, into engelakhanda engelamshila. Abantu be-MDC, thina sibona ngani bebezalo PS, akusafaka, sehlukananga, sekuyinto yinye. Bebekhala ngokuthi yena izalo PS kayikwazi ukulandela umthetho we-constitutionalism, the rule of law. Labo bathuthuma benza the same thing. Uchani uThangirai wavela waqalisa, wavota, wazithethela imbuza, e-appointa ama-vice president amabili. Ongekho emthethweni kodwa kathesi namhlanje abantu be-MDC babhizi bagqasa ukublame izanu p f bathethisa ama-judges ama-judges angabenza ama-judgments afeva bona arayit amabona bangahamba e-court lama-case abo avele ekhanya nje ukuthi ithole i-court le-case leyifile ayidingi rocket scientist ayidingi ukuthi uzibe ligqweda bafike bawaluzi bakaqasa ukuthethisa ama-judges bagqasa ukusela izanu p f kodwa izanu p f ayishiyo eyathi uthangirai apointe umzuri lochamisa izalo PF ayishiyo eyathi uchamisa abize abantu abangani bakhe bezinasu bafakane bamfaka esiphindleni emncenseni ekhonapho ngelanga lemfo lomngcwabo kathwangirayi izalo PF yayingekho khonapho izalo PF ayishiyo etheni uonimashabiri ahambe ekhoti tenikokhasele kwenza babhuleka izalo PF thekelile izalo PF kwicredit lento engekhoyo so mina ngibona nje ukuthi i-opposition leyo angikwazi ukuthi bangene kuyini abantu abafundileyo kumbe babadele esihlahla bani kumbe babathe thethetho bani enza abantu nje bahlangana amakhanda izinto abazenzayo kazithembisi and into ebuhlungu ukuthi bebesithele ukuthi bona yibaba abangamademokrasi kodwa abangamademokrati kodwa idemokrasi yangikhona leyo abade bekhuluma ngayo abayilandeli basikhilethela nje umgqabe uthamisa uzenzela njengomgqabe sinenqane emkhangele ngibona umgqabe nje osakhulayo ukuthi nje endini ye-future sabe sibeli dictator nje eyenza njengomgqabo oyenza intandiwa kuthi is very dangerous for democracy and kuyingozi kakhulu elizweni lezimbabwe ngoba sivele sihlukuluze kakhulu izanu p f besicabanga ukuthi sizaba le-option engcono kodwa bona bavota nje imbosa yabo eyenze kube wese
manje ngokubona kwakho ubona ungani kwenziweni ikakhulu nxa sikhangela ukubana ukhetho luyeza ngomnyaka ka-2023
ngempishimposhi leyenziwa i-MDC u-2023 uzafika belokhu bebebangisana izikhundla belokhu becotshana ephalamende babuyiselane belokhu besenza so izanu p f izawina futhi belokhu besenza so okungasiza nje ukuthi ngabe abantu bayahlangana bonabo abanye abangaso be-MDC labezanu p f abangazake babe imvuke entweni ze-MDC lento zezanu p f mhlawumbe unkosana moyo labonowa manyika labanye abantu zemakhaza omunye umuntu wazaasifisa nokuthi ngabe kumbe u-strive mashiwa u-interested ku-politics kubuye le movement entsha ezathat believer ifuqe izifiso zabantu imele abantu hathi lokho kwenzayo ezanu p f ne-MDC kuqalise i-movement entsha ezaba lamandla ihambe ebantwini yanelise ukuchallenge izanu p f ngo-2023 otherwise lokho kwabo-MDC kudalisa isikhathi ngamadlwane nje ngamatope akuyiwa ndawo
kodwa siyabona ukubana bakhona abanye abakhokheli abanye abathi baqotho abafana labonkosana moyo labonowa manyika kanti pho abantu kungani bengakhangeli ukuthi bavele bakhona abanye bakhanya bekhaliphile abangakhokhela ilizwe befuna kubuya abanye abatsha futhi
okokuqala esiye sikhawe uhlupho yukuthi abantu bebedakiswe ithothotho ye-MDC kusukusela ngo-2000 abantu bezimbabweka bacabangi e-narrative bacabanga ayiza ngwezanu kumbe ngwe-MDC yilo uhlupho esilalo esokuthi sivalelwe engqondweni zethu ezibayeni lezisindili esingasisindawo namoya uhlupho lalo olukhona yokuthi ngamadoda aqotho ngamadoda akhuluma into ezilomkantsho ezilomsotho ezingafika izwe phambili yabonowa manyika kodwa-ke uhlupho lwabo yokuthi omunye ungale ulokuyinto kwakho okuncane ngaye labantu bakho abangu-5 nomunye laye ulokuyinto kwakho okuncane labantu bakho abangu-5 okungasisiza yokuthi bona labo nkosana moyo labomanyika labo basithengisele ukuthi bangabakhokheli abacabanga ngezimbabwe ngokuthi bona baqalise labo babambane babayenzwe into eyi-1 ezahlanganisa wonke umuntu ibe yi-narrative entsha echallenger indawo ekhipha abantu kulokhu kuwa-MDC lezanu p f lezi sesivulela izizwe. Ngicabanga ukuthi ma kungenziwa njalo mhlawumbe sibe besikhulume labo sibagunguluze ukuthi kube nomcabango onjalo ukuthi bona baqalise ukusebenzelana ndawonye benze into eyi-one. Mhlawumbe lokho kungasiza ngoba lokho kwezala u-P F ne-M_D_C zinkaba ezidonsa zijikile nabeleke yibhoda ndawonye ngamadlwane nje akuyiwandawo. Ilizwe ngeke liphinde lilunge sekungasikhangele i-M_D_C lezala u-P F.